ngibona ngani ukuthi sabe njalo kuyabe kuzokuphosisa akusokwethuleka kodwa-ke imbambandawonye ingatsha zonke zibamba ndawonye nxento zize vele kufunakala ngabe even amabandla aphikisanawo bazwakala bekhuluma ngakhona ukuthi hhayi esingenela lathi sincedise ukubana sithole ukubana singaba le mpumela mhlobo bani ngoba lokho akusho mpumela ebandleni lodwa kumbe elezami phethele busayo yimpumela amabandla wonke abantu bonke isizalwane sonke seZimbabwe kumele sibe lo mlando ukuthi yona sibambe umsebenzi lowo uqhubeke usiya phambili ngoba ilizwe ngelethu sonke ungakabi yizanu p f ungakabi yi-n b c ungakabi ngitho kumbe eyisanto ethize uqala ube isizalwane saleli lizwe leZimbabwe ngakho-ke kubalulekile ukubana empeni yonke esiyenzayo empeni yonke esicabangayo sicabange iZimbabwe kuqala singakacabangi okunye
ye wena mnumzana Sibindi uthini wena ngodaba lolu ingathi yehlulekile yini izanu p f
well okuyiqiniso yikuthi abantu bebekhayele ukuthi izanu p f uhulumende wezanu p f abantu bebefisa ukuthi ngayo impilo iyaqhubeka isiba ngcono okokuqala enza kutho yikuthi engathi mina lapha izanu p f okungathi iyasilela khona kumbe iyaphosisa khona kula into enkulu yikuthi nxa kufanele kwenziwe izinqumo ezaaffektha ilizwe leZimbabwe kuqakathekile ukuthi kube nalokukhulumisana ngoba idalo kuloko kuthiwa yi-consultation ngesilungu ngibona ungathi i-ZANU PF iyehluleka khonapho ngizanika ama-example ungananzela kathesi i-ZANU PF uhulumende we-ZANU PF bekule ndlela yokuthi nxa kusizala izinto wabuya le ndlela enhle kumbe ipolisi enhle iforum lena okuthiwa yi-tripartite negotiating forum yenza akhuluma ngayo engenise uhulumende ingenise ama-employers kumbe abaqhathi ingenise le labor iforum leyana yayijonge ukuthi nxa kuzaba lezinto ilizwe ngaze zingahambi kuhle abantu befaka amakhanda ndawonye babonisane kodwa singananzelela angathi mngakhathi esiminyaka kukhanye ungathi i-ZANU PF leyana ifora iyayidelela kodwa thi siyakuphosa leyana ifora yiyo njalo eqakathekileyo njalo phezu kwalokho futhi ngathi sikhuluma ngendaba ye-consultation kulezinye izinqumo esibona ngathi ziyenziwa i-ZANU PF ezenzo zingasihambeli kuhle for instance khathesi ungakhangela impilo yabantu enzima akula muntu ongakwala lokho abantu baphila nzima imisebenzi ayikho abantu bayalama kodwa phezu kwalokho iholo abantu liphansi intongo ziyakhwela kodwa phezu kwalokho siyabona i-ZANU PF futhi ithatha ifake i-tax leyana e-2% yama-transfers leya khona kwana kuvulala futhi umuntu nalo vele uthwele nzima
nanto-ke udaba mnumzana Juma uthini wena ngembono kababa uSibindi lapho ekakhulu akhuluma ngokuthi hhayi kukhona sibili lapho i-ZANU PF ephosisa khona
ngiyamuza umfo wethu ubaba uSibindi uyakhuluma umbono wakhe kuqakathekile kubalulekile khonoko kodwa-ke njengoba ngithilo ngamaphambilini into eqakathekileyo ukuthi alaphansi abantu bebonisana umkhokheli we-ZANU PF njalo enguye umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usephume kaningi-ningi ekufaka sobala ukubana kuqakathekile ubana abantu bazi ubana umnyango wakhe uvulekile njalo yena ubuye engumongameli olalelayo okuthiyene lalokho esasila kokuqala ukubana siyakwazi ubana siphansi kukababa uMgabe njengokungani kuyahlipha khonokho kodwa kathesi-ke ubaba uMnangagwa ubuye ngesimo njalo nangelizwi lokuvula lokwamukela ukubana asikhulumeni yikobona uyamthola izini kuma-social media yethu laba o-twitter osezulalo nalokho okushiyetshiyeneyo ukuthi yona sikhulumeni sibonisane kodwa-ke udubo nje ukuthi yona abanye bethu basuke babe ngabaphoxayo nabathephisayo abangakhiyo kodwa yena-ke ngumuntu ofuthi ngabe kuthiwa wonke umuntu uyangena sikhulumisane sibonisane ngoba ayisifo ukuthi i-ZANU PF yilo lodwa ibandla elizabona okuphelele njalo okufaneleyo
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Sibindi usitshela wena ukubana ubona njani elakusasa ikakhulu labo abathi ibandla le-ZANU PF liphiwe isikhathi
ngibona ungathi kufanele libalingonzana kuthiwa yi-denial syndrome besikhuluma kanje uzizwa abantu be-ZANU PF besithi bona ibhondi le-US dollar leyo kuyalingana kodwa kusegcekeni takulingana ungakhala ama-prize ukhanye enzakalayo ukhangela ama-exchange rate akuhambelane so iba le-ZANU PF lingaze lifika abe livuma khona ukuthi kulama-problems and ama-problems engayi-identify likuvume khonokho mbona ingathi izwe lizaba-right khathi esikhuluma nge-indigenization act uhulumende uthi tena Zimbabwe is open for business kodwa njengolalwana umthetho okuthiwa bathi bona bafisa ukuthi i-51% ibe ngumuntu weZimbabwe. Akula muntu ole mali ekozabe ezefama enezinjalo. So yezento kufanele zikhangele kukhunjiswane zamapolisi zakho ngathi ayixotsha abantu abangasincedisa akuthi xa kungenjalo vele abantu bazaqhubeka bethi hayi bale ZANU PF seledlulekile.